Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphe lesilalo asolwa amacebo, uhluphe lesilalo yokungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamazigi angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali leyi ethiwa iziki ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo, uhluphe lesilalo yokungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le-US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulo hlupho khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamele ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lile ama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-reserve bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani amaningi amahamba igolide belikhiphela phandle kwelizwe, bekhipha igolide eliningi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto kumele zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze ilizwe ingakwenzi ukuthi ilizwe elilegolide lona litholakale lingelagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide eliningi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungaba kuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisise imithetho yenze ukuthi laba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho, yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili. Kodwa ekucineni kwakho konke, into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela as long eqhubeka etshontsha akulanto ezaba khona.
umnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBureira ngolwesine ibalisa umunye wabakhokheli bebandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sika sibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mganimunye lebandla lezanu PF, kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala, lembali yeZimbabwe yonakala. Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle, ile history lembali emi kahle. Ngoba inkululeko inkululeko yabo bonke abantu, ayikhethi bandla elibusayo, ayikhethi bandla eliphikisayo. Kodwa ngenxa yokuthi izanu yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha inkululeko ngokwayo yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo, sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independent. Ngayo ilizwe lalimi kahle, ngayo ilizwe lalibuswa kahle, ngayo imbali yalani ilizwe ayiphanjaniswanga. Sokungasoze kube izinews, sokungasoze kube indaba egudwini, sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko. Ngoba inkululeko kayilabandla, inkululeko ayilahlangothi, inkululeko ngeyelizwe. Kodwa ukwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi inkululeko singeyabo, imbali yelizwe singeyabo, umbuso songowabo, konke songokwabo. Yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangako ukuthi kathi bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo?
Ye, okunzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence, embuthanweni wenkululeko yizanu PF. Ngoba basuka bama bathi yibo kodwa abalwela inkululeko, bathi lizwe ngelabo ithinithedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo. Basuka bathatha bamonopolize konke ngaso kungelizwe leZimbabwe bakwenza okwabo. Ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation, i-re-education ukuthi lizwe ayisilo lezanu PF, inkululeko kwayisiyo yezanu PF, umbuthano wenkululeko so wezanu PF. Njalo le flag yelizwe, le anthem, iculo, ihubo lelizwe ayisilo labo. Kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe nabantu beZimbabwe khonokho ukuthi asocala ukuya embuthanweni we-independence. Ngoba kudala izanu PF yaqamba amanga, yakwenza okwayo konke, umbuso, ilizwe, lakho konke okuhambelana laleli lizwe lenkululeko yayo.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namphala kuvimbula.
Lamlela ndwandwe,
ukwenza emaphandleni. Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxwe lo msakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Tawelo Ndlovu oyisakhamuzi seRamnwana olimaphansi komfula othule emanama emangweni yeKwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Sisukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sekuyi-distance, so yabe sisitshaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapha emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelile akusela manzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kodwa sihlezi abezingadi lezakhamizi sixaxa ukuphikisana ukuthi izingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuli imibhede, kungangcono ukuthi inye 1-1 swenti yakhona ayiphuthanga ngendaba yamanzi. Mkhangele ukuthi kusiyafika u-August amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela ukuthi zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Ntuwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo, bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo, asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka iyamangalisa.
Indlala engelajodo komile, izifuyo kuyaba yikufa, kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa. Njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Awuzelelo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zibazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Kuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakhoza bulawa yindlala kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakho wembula.
Gukama,
lamlela,
gukama,
lamlela.
Lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakho wembula.
Siyabonga Albert, okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kahlekathi uhlelo lethola kuqala kwakuyukuthi sifuna la mantombazana abuyele esikole. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi iCovid abantwana abaningi abangamantombazana abazange basabuyele esikole. Ngoba uyahluleka ukum-empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam-empower at least nge-education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe, akwazi ukuthi yini okungcono kuye. Abanye sebeyendile, kunzima ukuthi umuntu wakhona uzomdivert ingqondo yokuthi phuma lapho. See organization working on a zero budget, uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi, uzam accommodate kanjani. Kodwa mangabe sewumtshela ukuthi noma ukuso lesi simo leso kuso, kodwa mawungabe ungabuyela esikoleni impilo yakho seyingatshintsha. Besinayenye case yenye intombazana nayo beyi-experience i-domestic violence, sa-reacha out to emaphoyiseni. I-case yangikhona manje isemaphoyiseni, yena wanga abe efuna indawo yokuthi ahlale kodwa asagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona okwesikhathinyana. Nathi sinjenge organization sasesesabela yona organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama offices wethu simmoshela umuzi wakhe, kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazane. Yebo abanye babuyele esikoleni, abanye ayi kweshule ukuthi babuyele esikoleni, kodwa it's still one of the programs esilokhu esiwayenza ngoba ngifithi sine project nje eranayo. Khona abanye babuyele noma sebehlala khona lapha abaye nje khona ngoba abanye bakhona babuyelile kulendawo la ukuthunga khona bayasuka khona lapha khona bahambe bayozifundisa ukuthunga
nani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abacina sebedinga usizo olunjalo
ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga ayi domestic violence is too much in rural areas and I think i-facilitator na i-poverty thine sikwenza njenge-organization sometimes include wonke ama-parties sizama ukuhlala nabo phansi sibonisane ukuthi kahle kahle indlela yokuphila yile nje singene kuma-families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle i-problem yona iqalisa kuphi yebo we can intervene ku-situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntwana lo ukuthi totally aphume kule situation sizithola sesile ngcindezi yokuthi ama-resources ethu are limited
kuyini elibona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokho kungakwenzakali
ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakho ni-reason angakunikeza yena uma umbuza ukuthi yini eyambalekisa ekhaya akanayo i-reason izokutshela ukuthi hhayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti-ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza so mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi i-distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa kubona ukuthi akusi i-reason because bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelele beyihamba leyo distance yebo bakhona abanye ababa exposed to domestic violence
okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana
isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiye sitsheketsheni abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiye sitsheketsheni yenza umonakalo omkhulu kakhulu abantu adebele izilimo zabo abavunanga lutho emasimini ingadi zomile ngeke uthatha amanzi uthelele ingadi abanye abantu bewafuna lawo manzi ukuthi bayewasebenzisa emakhaya uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe-community ngendaba yamanzi abantu nje isiyaluyalo abanye bayalelalelale abanye bachaphana le mngcele besiyadinga impilo engcono uma bethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu imizwa ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono hayi isomiso sinzima kakhulu ukuswelakala kwamanzi kungcono nokuswelakala kokudla kodwa ukuswelakala kwamanzi hayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sethekele Chabango, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kuhlelo oluphathelane labesifazana linami uzithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lo Senator weBinga, umnumzana Joel Gabuza. Oh, kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yesonile.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ubana indawo ezinenge elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
No, eBinga le ndini
Manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akula muntu ozalamba?
Lokwena ipropaganda nyingene ungathi akula muntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti yabona i-challenge esidalwa layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi baziza khona ukungena u-South Africa oZambia konke lawangabakhala but nabantu abangcono ngoba la ma-repay manje thina siye sabona omama besesebonsesemikiningwa kubonile ukuthi ayidleki abangasiphini ukuthi singazi kezindawo but ungumboni wabazali bedinga hhayi ayidleki futhi ngeke ukuthi ugavumenti vela kula kithi amanje ngaye ngikho zeli gavumenti yasesengoko sekuyayizwayo ukufaka abantwini oya kungena isizulu phela yena yeyakumelele ukuthi amagcwale but amagama akula manje into eziningi azilawo amagama akhona.
Manje nxa esipha umumbo nalo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla aphi?
Angithi yabona ukuthi ingoli ngoba lityalo kuba lokubhekela nasabantini ngasakwani and akusize kunikele ukuba lokuthoxo ukuthi ngokudlaudla ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala nokuthi laba bamtwana abaninywe bekhangele esiye ukuthi vele ndibe kazibani and ekorokeyamasele singamsakazeli but siyakefona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakudla kukhona kade abanikela nabazini so kulokuzima kolokoidivele ngiyakwazi ukuthi izindaba zikhaa kusobhulo sobhulo ebhalisa abazali abayi-free naw ungakhangela esigabeni bhuli yasabhuli yani kunabantu abayi-thirty-one akuphethe abayi-three kumbe two siyabungenzanga lizee.
Njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile, siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla, ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khonoko?
Ungakhangela vele izambezi yiso isikhathi agcwala ngaso kathini siqalisa kathini ngabo-April May but sibona manje lokuhayi lokuyinyetinisetela futhi ukuthi ama-fishing camps amaningi abasuzekwane ukuthi bebambisaze i-publicers amanje ngamaningi lawa ziyangena center zingasatholakali vele lapho kungathi kuthona khona ziyabe zingasabambeki ngoba ithi azibambeka nxa amanzi emaningi zikwanisa ukuzulazulazulange ngamaningi but nxala kungela manzi akuba ne-challenge sokuthi ukuthi abaningi ama-fishing edinga abantu abaningi basemfuleni babambisaze kuzalimala abantu abaningi bengabambisaziiaziyana abantu abaningi aziyabaphila ngakho lama-shopi layabesizuze okuzinzuze ngabantu besirazize kuyizinambane sisaza so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hayi kuloko kudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyekele singathi akutholakalanga lutho siyayenedize singathi zithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina yinje ngitho lokuthi ngopinkari ngiyelima izulu lasilayala up to about March izulu lingekatesi ngo-April sendi ngo-April ngatanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kayizanga le ngitho ikari andeni umuntu esinde ikari ningakube amagowa la akula muntu okudlulelo inhliyo nayo ibonwa ngithole khasi okuthi ubona umuntu eyadesibilise awulithole emgwaqweni kunzima.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sivumile kakhulu balaleli, hayi akuthi ukuthi siyangetana yabe lapho sizame ukuhlukulekana kunoku kulisana okukhona ngoba asifuna abantu yokuba yinda asiyedane njengabantu babeyidida umbawo.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza, usenator wesigaba seBinga South, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ukwezemidlalo, besikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeKasilaga Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Caripa 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Okwamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingula busuku yako malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa nansi ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7
Sintombi zako mphakathi sekuseduze la esiyakho Sintombi zako mphakathi sekuseduze la esiyakho
njani umsakazweni omkhulu uStudio 7 la engizalwa khona ngizalwa enkayi igama lami elokuzalwa nguBig Boy wakwaMkhulu ya i-albhamu leyi ngesibili ngika-2019 ikhona engagcina khona ukurekhoda ngiphinda ngingarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda eGoli ngirekhoda ngisezweni lase-South Africa so umculo yinto othola ukuthi uyarekhoda kodwa imali ma ungisenayo umsebenzi uyaphela
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ya amanambani u-0656717778 noma ungangifonela ku WhatsApp uyatholakala
abalandeli ubatshiyela wapha maso
ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sizazoqhubeka sibengele futhi kuye njengoba unyaka nje ungekapheli kanje siyacela ukuthi uma ngabe bekhona abangabe befisa ukuthi basisponse siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi ngiyabonga kakhulu
Siyabonga ngulabusuku yakumalahle sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha eyamazike Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likaZibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.